Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni we-China Africa Forum ngiyona liviki lamuhla ube lomhlangano edolobheni le-Beijing labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthaze ukuthi batshale imali zabo ekhaya.
IZimbabwe ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leChina, njalo leChina ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leZimbabwe, and silobudlelwane obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko.
AbeZimbabwe abahlala eBrithani bakhuza umhlola phezu kokubulawa kowesifazana ovela ePlumtree unkosazana Zanele Sibanda obikwa egwaze ngowesilisa obethandana layo umnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo.
Umntwana ovela esigabeni khona kanye esesibuthana ngaphansi kwenduna umbimba emzini kwamakholo nawayesanda kufika lapha eNgilandi la ezozama ukuthi azamele abantwana. Ube nabantwana bakababili, umunye ole 2 years umunye ole 9 years.
Inhlanganiso yeZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa kulungisa amagetsi edamu leKariba sehlile kakhulu safika ku 8.3% ngenxa yesomiso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uqhube umhlangano edolobheni leBeijing eChina labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthaze ukuthi batshale imali yabo ekhaya. Ukhangelele ukuphatheka emhlanganweni weChina Africa Forum ngolwesithathu kusiya ngolwesihlanu kuyona leviki. Ingcitshi zisithi eleChina lincindezela abantu eZimbabwe lisephula amalungelo abo. Umlondolozi Ndlovu usethulela ludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ubikwa echasisele abeZimbabwe abahlala eChina inhlelo zentuthuko eziqhutshwa nguhulumende wakhe. Wasedinga le mbono yabo yokuthi bengaphathe kanjani ukuthuthukisa ilizwe. Usuke eZimbabwe ngolwesine kuviki edluleyo ngemva kokuloba enkundleni yebulenjini beintanethi ukuthi uhambo lwakhe lweChina ngolokuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe lawo mabili. Uthe eZimbabwe lilakho ukuthola usizo kwezamabhizimusi ezokulima lokutshalwa kwemali kuleli. Kusasa umongameli Mnangagwa ukhangelele ukuhlangana lomongameli Xi Jinping walelo lizwe. Usethekelele inkampani yamasotsha eNanjing Army Command College lapho afundela khona umsebenzi webutho ngomnyaka ka-1964 lase One Province lapho okulenkampani ye BYD Auto Company elungisa imitshina yokwakha imigwaqo. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leChina ngabukalethi okubambekayo kuleli, ngoba eleChina lifuna ukuthatha inotho kuleli lingalethi okubonakalayo. Enye yalezi ngcweti esebenza lenhlanganiso yemagamba network ngumnumzana Charles Nyoni.
IZimbabwe njengelizwe alilalutho lulutholayo ebudlelwaneni esinabo neChina nxa sesikhangela ukusebenza kwabo abakwenzayo nokuphatha kwabo abakwenzayo abantwana bakaZulu lapha kwalese Zimbabwe. Ubudlelwane beZimbabwe loChina buncedisa nje uhulumende okhokhelwa nguMnangagwa ukuthi batshontshe imali njalo bathole ukubenefitha befaka imali ezikhwameni.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi esebenza lenhlanganiso yeDemocratic Platform for Development umnumzana Stephen Chuma.
AmaChina babuya ngobunengi esikhathi esiningi bagcwele indawo zonke ilizwe lonke. Kodwa kulabantu abasebenza izisebenzi zamaChina ezilapha eZimbabwe ezisebenza emakhampanini amaChina kakhulu emamayini, ngoba amaChina amaningi ainveste kumamayini.
Umnumzana Bheki Nkosi Sibanda owenhlanganiso yeCommunity Solutions Zimbabwe uthi ukuzizima ukuba leZimbabwe libe lobudlelwano obuqinilelo leChina esithi lifundiswa kuphela ukwephula amalungelo kaZulu.
Ngolimi lwesimanje singathina lokwenzisana Hina njengo mphakathi sibili ukuthi singadingi ukuthi yiphi inzuzo esiyithola khona. Uzathola ukuthi iphosile kakhulu ngoba emsebenzini yamaChina uzathola ukuthi abantu abasebenza khona ngabala mpahla yokusebenzisa efanele protective clothing ekugqoka. Abesifazi nabahle ukuzwa ngendaba yesivayolensi ne-sexual harassment igcwele kumakhampani zamaChina.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule kodwa iStudio 7 ixhumane lomsekeli we-ZANU-PF uMnumzana Thethi Ncubena othi eleZimbabwe lithola okuningi kwele-China.
IZimbabwe ilobudlelwano obuhle kakhulu leChina njalo ubudlelwano beZimbabwe leChina busegcekeni ukuthi mutually beneficial. IZimbabwe ibenefita kakhulu kubudlelwano bayo leChina njalo leChina ibenefita kakhulu kubudlelwano bayo leZimbabwe and silobudlelwano obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko lapho iChina eyayisincedisa khona ukuthi sikhuphe uhulumende oncindozelo uhulumende wecolonialism iRhodesia.
Amazwe aweAfrika aza kuthi gwaqa kule China emhlanganweni weAfrica China Forum. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elawulwa nguhulumende weZimbabwe loZambia ukubona okwenzakala edamu leCaripa eZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa ukulungisa amagetsi kulelo idamu sehlile kakhulu safika phansi kwechumi ekhulwini 8.3% ngenxa yesomiso. Ngalesi sikhathi nyakenye idamu leli lali lamandla okulungisa amanzi ayisilinganiso amagetsi ayisilinganiso songamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26%. Amanzi la asetshenziswa ngamazo amabili okulungisa amandla kagetsi. Inkampani elungisa amagetsi eZambia eZesco yethule umbiko othi ilakho ukuvala isitishi sayo samagetsi eseCaripa mhla ka-14 kuyena linyanga. Isitishi seCaripa silungisa amagetsi ayisilinganiso singamachumi amabili ekhulwini i-20% yamagetsi wonke alungiswa elizweni. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya inkinga ukuthi nxa iCaripa ingathi iyavalwa kancane khathesi iwanke ema-power station layo vele iyachula kuzahlupha ngoba i-industry abemigodi lalaba abalima ebusikeni ingqoloyi kuzabahlupha. Yikho kwakuqakathekele ukuthi ibulawa ye-power station iHarare ye-power station le Munyathi zibe zi-on standby kwenzela ukuzincedisa nxa eCaripa kungaba le nkinga. Katethi vele hayi also business laba kuzahlupha.
Ukuna kwezulu lonyaka kungaphathisa naku lolu dubu.
Ya, uthi kafte ukuthi ukuthi amanzi asetshenziswa iCaripa, iCaripa Dam avela ngali kumhlubu lwami Angola DRC kalani lezulu elinangapha kodwa ngabe futhi bona kuzoba nezulu engcono kusadeke engcono batho nje sebekhuma nje ngendawo zakhona kodwa engibona nxa izulu izaba khona kodwa lili litshwane kuzafanele uhulumende lama organization azimele ababona kokulima bakhangele isamadamu ethu balungise imidili yakhona ama water harvesting ngesikhiwa singathi water harvesting lokugcina amanzi wona la amalutshwana zakuna kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi khathesi ngisikhangele isamadamu akhona ekala nhlabathi eningi imidili yakhona iqinile ukuze leli izulu elizakuna lingagcini selilahleka.
Sibone ngesikhathi esedluleyo uhulumende ekhuthaza njalo abemigodi abemba amatsha aligugu ukuthi labo balungise izitishi zabo zamagetsi njalo ekhuthaza abasebenza bezimele ukuthi baphathisane lohulumende. Libona sengathi lokho kungaba yinto engaphathisa ilizwe.
Into ikhona ukuthi ye imithelo kumbe ama-licenses ama-independent power producers balawo alitshumi kula angu-10 kusiya ngaphambili ambalwa kodwa inkinga yokuthi imali abafanele bazibhadalise bazihlawulise izesa nxa befaka ugetsi wabo ku-grid yezesa ziba njengohulumende ziyakontrolwa. Yikho abaningi bakhona bathi hhayi ababoni ukuthi nxa bangaze baqala imicimbicimbi yabo yokulungisa amagetsi ngamanzi kumbe ngelanga imali abayinikwa ijesa ingaba imali engabancedi yikho ukuze babe sustainable bafanele bayekele banike imvumo yokucharge ama rate ama tariffs imali ekemfike novulekile open market charging okwakhathesi kawusize kuncede lude ngoba singaze banike ama IPP ama license alitshumi balikhulu nxa ama tariffs ekhona econtrolwa nguhulumende ngokuthi akusize kuncede lude.
Mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulezo umnotho njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions khomaliso ube secingweni le-Studio 7. AbeZimbabwe abahlala eBhilitane bakhuza umhlola phezu kokubulawa kwesifazana ovela ePlumtree unkosazana Zanele Sibanda obikwa egwazwe ngowesilisa obethandana layo umnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo. Ababili laba bebehlala edolobheni leGloucester ekhonale eBhilitane. Umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyangalombili 28. Umsolwa yena omiswe enkantolo ngeviki edluleyo ubele minyaka engamachumi amabili lambili 32. Izihlobo labangane bomufi baphakathi kokudinga imali yokuthwala isidumbu ukuze siyebekwa ekhaya. Untungamli Nkomo owe-Studio 7 uxoxela omunye wabaphatheke kulokhu umnumzana Difa Dube.
Untombazana lo ngumntwana ovela esigabeni sakombimba esigabeni khona kanye esesibutsana ngaphansi kwenduna umbimba emzini wakomakholo okungumdeni abantu esiyakheleneyo njalo esihleli ndawonye khona lePlumtree. Kwasethusa kakhulu lokhu baba uNkomo, umntwana wayesanda kufika lapha eNgland la ezozama ukuthi azamele abantwana njengomuntu ubekade esase ngumuntu omutsha ube labantwana bakababili, umntwana omunye ole 2 years omunye ole 9 years.
Isidumbu likhangelela ukuthi sithwalwe nini sisiya ekhaya.
Kusasenzima kithi ama-funds ukuthi singenza njani ukuze ukuthi senelise ukuthi siphakamise isidumbu lesi sikhambise ekhaya. Ngoba imali nxa sikhangela imali mhlawumbe ezingafunakala ukuthi isidumbu sisuke lapha sikhanjiswe ekhaya, siyabe sikhuluma ngemali esuka lapha kubo 11,000 zisiya kubo 12,000 pound. Okuyimali enengakhulu nxa sesiqathanisa nakuma-rands kuya kuyimali edlula u 200,000 rands. So imali esiyidinga naleyo sizazama ukuthi sicele banganeni ngoba umntwana obesanda kufika ubengakajoyini akukabila lutho obekade selijoyinile kula society kade ijoyinile. Okuyinto enza ukuthi sikhale kakhulu kuzulu wakithi wonke ukuthi abantu bakithi abasondele bazame ukuthi bazosincedisa sibone ukuthi senelise ukuthi umntwana simthathe simbuyisele ekhaya ngoba njengoba echiye elabantwana nje kungaba nzima kakhulu ukuthi nxa engabekwa ngapha kuleli lizwe nxa kungathiwa mhlawumbe imali asatholakali igcine sebekwe ngapha kungabe nzima kakhulu ngoba abantwana labo bayabe bemdinga ukuthi babone ukuthi umama wethu ulele lapha.
Kukhona yini ongakuxwayisa abantwana beZimbabwe ikakhulu abahlala kwamanye amazwe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Engingakutsho baba uNkomo ukuthi angixwayise kakhulu ebantwaneni bakithi noma ngabe silisa noma ngabe sifazana ukuthi nxa kungabe kukhona ama disagreements phakathi kwabantu bobabili abazame ukuthi bathole abantu abadala abakhona lapha ukuthi bazame ukuthi babalamule noma bazame ukuthi babaxazulele inhlupho zabo ezila ababe bekhangelane nelazo ngoba esikhathini esiningi abantu nxa bezama ukuthi bazixazulule inhlupho zabo bebodwa akuvamanga ukuthi babe lesixazululo masinya kodwa ke bengathola omunye umuntu ongafika abe yimediator phakathi kwabo ayenelise ukuthi abaxazulule kuba lula ukuthi into yabo ibe lesisombululo. Okokugcina engingakutsho wabomkomo ukuthi besicela kakhulu ukuthi abantu bakithi abasizwele ngale problem esikhangelane layo. Besicela ukuthi ababesenelisa bengaxhumana lami laphana kunombolo zami zocingo ezithi +44 78 656 7 9977. Mpinde njalo inombolo zami 0044 78 656 7 9977. Nxa bekhona abafisa ukuthola ukuthi mhlawumbe kusahamba njani la yonke imininingwane lokuthi abafisa ukulekelela ukuthi bengancedisa njani noma bafuna ukuthi badonate njalo sivulele GoFundMe.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona ngale eBhilitane. Abahlali beChinoyi abalichumi lane bakhululiwe namuhla entolongweni ngemali yesibambiso yebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga. Babotshwe ngenyanga kaNhlangula besethweswa icala lokuphatheka emhlanganweni ngenjongo yokubangela udlakela. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha abameleyo omanyano weZimbabwe Lawyers for Human Rights, wona athi phakathi kwabakhululiweyo kulomnumzana Roland Houghton owayelilunga ledale lephalamende emele iCariba oleminyaka yokuzalwe ngamachumi ayisikhombisa last year galolunye 79. Lokhu kwenzakala amalunga ebandla le-TCC awabotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC labalela ilungelo loluntu belokhu bevalelwe emajele ehlukeneyo, njalo amagqwetha abamelayo esithi abakatholi imvume yokukhululwa ngemali yesibambiso eyebail. Kusenjalo amapholisa athi kusobala ukuthi umnumzana Happy Mochitsiva owebandla le-TCC usebalekile kulandela icala aletheswayo elokudlwengula untombazana oleminyaka elichumi lasithupha 16 oyisihlobo lonkosikazi wakhe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshela iStudio 7 ukuthi sebedinge umnumzana Chitsiva yena omela iGlenview edale lephalamende endaweni ezimbala lapho ayake ahlale khona kodwa abamfumani. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zelizweni le-Indonesia zidinga osakhulayo leminyaka elichumi lane 14 oyisizalwane seFrance onyamalale kumalanga ayisithiyangalombili edluleyo ngemva kokukhwela intaba ye-Mount Batukaru engeyinye yezimbili ezinkulu kulesi sihlenge. Osakhulayo lo wayekukhefu lelo mdeni wakhe, kubika abezindaba abe-AFP. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eTunisia lamuhla ivumele umongameli Kais Saied walelo lizwe ukuthi ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo olokudinga umongameli endawonye lomnumzana Zohair Mokajau lomnumzana Ayaki Zamel. Kodwa abasebenza lomnumzana Zamel bathi amapholisa ambophile namuhla esithi uqilibezele lapho eveza ukuthi yiziphi iziphathamandla ezibalulekileyo ezimsekelayo ukuthi ancintise kulolu khetho. Kwezempila kahle, uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso yamazwe omhlaba ezempila kahle, World Health Organization, uthi umkhuhlane woqhuqho owemalaria ulokhu uludubo kuleli, ngakho kufanele abantu bahlale beqaphele bezivikela kuwo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wemalaria ubikwa uyiwo ohamba phambili elizweni, njalo ulakho ukuhlasela abantu abedlula izigidi ezinhlanu i-5 million, futhi uyiwo oba labantu abangamachumi amane ekhulwini 40% abafinyelela ezibhedlela besiya kwelatshwa. Lokhu kuvezwe ngabe World Health Organization besebenzelana lohulumende weZimbabwe osekubangele ukuba abezempila kahle bakhuthaze uzulu ukuba ahlale ezivikele kulo umkhuhlane. Ingcwethi kwezempila kahle uDokotela Mandla Mvundla ongu-epidemiology and disease control officer kobulawayo kugatsha lukahulumende lwezempila kahle uchaza kabanzi ngomkhuhlane woqhuqho imalaria.
Umkhuhlane obangelwa li-germs elomhlobo we-parasite. So i-germs leli eliyi-parasite lise kuma-mosquitoes. Ama-mosquitoes awumhlobo othile, female anopheles mosquitoes, eziyabe zilomkhuhlane lowo. I-mosquito leyi iyahamba iyeluma umuntu ibisifaka igcikwane leliyana i-parasite emuntwini kumbe egazini lomuntu.
Udokotela Vundla uchasisa izibonelo zemalaria.
Ama-signs lama-symptoms esanisa ukuthi siwathole i-temperature, i-fever kumbe uqhuqho, i-headache, then ukudinwa kakhulu, then kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi ube lama-feet because of imalaria, kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi umthambiso wakho ube very dark kwesinye isikhathi amehlo akho ayenelisa ukuthi abe yiyelo, then kwesinye isikhathi kuyehle ukuthi uphefumule kuhle, kwesinye isikhathi just ukuphunguba wiki umuntu simbone esecambalele laphana sidingesele ukuthi kuhambe njani.
Uqhubeke wathi umkhuhlane wemalaria ulakho ukuthatha umphefumulo womuntu kodwa uyelapheka njalo uyavikeleka. Udokotela Mvundla usekhuthaze abantu ukuthi bezivikele bengakayi endaweni ezilomkhuhlane wemalaria umnyaka wonke.
Ungaphuzelwa ukuthi welatshwe, kuba yingozi kakhulu. Ungabona vele umuntu esefika sokuthi usefitha kumbe sengumuntu ongasayenelisi ukuthi akhulume, umkhuhlane lo uyabusu-complicated. Usidamaja ama-organs phakathi, uyadamaja isibindi, udamaja ama-kidneys, even i-brain. Yikho sithola ukuthi umkhuhlane lo uba yingozi nxa uvery severe lanxa kuyukuthi uphuzelwe ukuthi welatshwe.
Isakhamuzi seJambesi ewanje unkosikazi Fikile Mudimba ubonga uhlelo lukahulumende lokuba limukisa ngemalaria isikhathi sonke kanye lokubapha amambule eminyane.
Umango wakithi uleminyane ebangela imalaria, ngakho isikhathi esiningi uhulumende uyancedisa ekuvikeleni ukubamba imalaria ngenhlelo ezehlukeneyo. Kunsuku ezedlule bebehamba befeza umuthi obulala iminyane ngoba thina isihlupha umnyaka uze uqale uze uyephela.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Febinkiwane othenga ethengisa inhlazi eBinga ubika ukuba uhlala ezivikele ukubamba imalaria. Imalaria yelatshwa ngamaphilisi abalisa iatamezini, ichloroquine, leprimaquine. Wodwa emhlabeni jikelele sekusiba lodubo lokuthi amaphilisi la awasasebenzi kuhle osekudale ukuba abe-WHO balimukise uzulu ngokusebenzisa kuhle imithi yokuvikela imalaria lokuphuma lolwazi olutsha lokwelapha lumkhuhlane. EZimbabwe imalaria ibikwa ihlasela kakhulu emathebeleland north, emashonaland central, emashonaland east lemashingo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imalaria ihlupha sonke isikhathi kodwa ngesikhathi sezulu yikho lapho ehlupha khona kakhulu kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kwekankwenkwezi. Odokotela bathi umuntu engaphuzelwa ukwelatshwa imalaria ulakho ukulahlekelwa ngumphefumulo ngoba icina ibulala izitho zomzimba ezibalisa izinso, isibindi, ingqondo, njalo uyabe esesehluleka lokukhuluma eseqhatsha. Sebekhuthaze uzulu ukuba azivikele andubane aye kuzigaba zelizwe ezihamba phambili ngokuhlaselwa yimalaria. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
UZulu eMelika namhlanje unanza usuku lwezisebenzi olwe Labor Day. Usuku lolu olunanza minyaka yonke ngomvulo wakuqala kampandula lwasungulwa ngenhloso yokuthakazelela impumelelo elethwa izisebenzi eMelika. Umkhankaso kaMnumzana Donald Trump lokankosikazi Kamala Harris eyokhetho lokudinga umongameli weMelika ikhangelelwe ukuhlangana labakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi ngesikhathi kunanzwa lolu suku. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika, umnumzana Washington Jamela.
I-Labor Day ilusuku oluqakathekile kakhulu kuleli lizwe kusukela kudala, noma nje mhlawumbe abancane bengasaliqakathekisi ngendlela eyiyo, kodwa i-Labor Day iholide enkulu kakhulu kuleli lizwe.
Sikhangela imbali yalo luvela ngaphi?
Imbali yalo ivela lusuke kudala, lufana lalolo esinalo olukwamanye amazwe olukaMay 1. So lapha eMelika balo usuku lwaSeptemba 1st luyi-Labor Day yabo. Ngapha imandla yokuqala kaSeptemba isuka kuma-union afonywa kudala lapha bezama ukuthi banikeze abasebenzi usuku lokuphumula. So lolu suku oluqakathekileyo ngaleso sikhathi bekusetshenziswa kakhulu phela ema-sectari, ukhumbule Ncube. So ukuthi uthole usuku lokuphumula ngokwinto eqathile kakhulu.
Sibona amacele onke omabili ama-Democrats lama-Republicans namhlanje ezama ukukhankasa kuma-union. Aqakatheka kanganani ama-union kukhetho lukamongameli?
Ama-unions aqakathekile kakhulu kupolitiki yase-Melika, ikakhulu kwibandla le-Democratic Party. I-Democratic Party inobu-union obuthile, inokuqakathekisa abasebenzi ngathi ngendlela le-collective bargaining, eyinto engani inokubalekelwa ngama-Republicans ngoba beyifanisa ikakhulu ne-socialism phakathi. Ngesikhathi sokhetho bonke bagijima bagcwala indawo yonke bezama ukuthola ama-endorsements avela kuma-unions nabakhokheli babo le-support, ngoba eminyakeni edlule noma nje kungani akusafani nakudala, eminyakeni edlule bekuthi ungathola i-endorsement evela kwi-union bonke abangamalunga aleyo union bavele bakuvotele.
Mnumzana Washington Jamela esizalwane seleZimbabwe esesihlala eMelika ubesecingweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo esilithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 siyabingelela. Sidlulisa amazwi kithi. Ingozini zomgwaqo ziyehla kakhulu ku-N1 kwabaya e-South Africa. Kuhlungu kakhulu ebantwini bakithi lokhu kwenzakalayo. Sithi imdeni yawo iduduzeke, balale ngoxolo. Nabonga uMasenga lapho kobulawa iphumule emadongeni.
Salubonani balandeli bakaStudio 7 lonke, siyalibingelela lonke nje lapho elikhona ngezindawo okhulumayo ngoDube olebutswana. Hayi, thina lokhu kwenzakala eZimbabwe hayi sokubuhlungu kakhulu, ngoba abantu sigcwele emazweni lapha kathesi abantu bayakhala eGoli kuyabotshwana, but kwakuthiwa abantu bahanjiselwa amapasipoti adura. Abantu babutshwa eZimbabwe kulamsebenzi, sesigcwele emazweni. Awu bakithi, awu siyalicela bavusi bethu, akili zami ukuthi lilungise. Lungisanini sibili izinto zilunge, nxa kusehlula hayi kusina kudedelwana. Nxa into sisehlula sibili uyazama ukuthi ubize abanye bekuncedise, akhona ukuthi ugcine vele usuyisikhokho. Hayi hayi, ngoba ukuba isikhokho vele akuncedi into zingahambi. Abantwana sebekucela iganga lonke, sesisebenza amadonki abantu eBotswana, sisebenza izinja zabantu eBotswana, sisebenza konke lapha, sesibhubhula la masimu abantu singabantu abafundileyo sinje. Hayi thina njengabakoDube vele asikufuni lokhu ma.
Mthokazi omuhle, ngabeli njani basakazi bami abahle. Ake sizwe lapha lombiko owayezana ukuthi bawubeka kanjani umbiko othi abantu abana-60 years kumele bathathe umhlala phansi kwizisebenzi zikahulumeni, especially emaphoyiseni nakumasosha laphana. So ukwenza kanjani lokhu uhulumeni ukuthi la bantu bathathe umhlala phansi mabesebena-60? Kanti-ke kwayena uhulumeni lo ebhentshini lakhe abantu laba amakhehla nezalukazi nje wabe engawuthathi bona umhlala phansi.
Lawo bekungamazwi enu linabala nombolo ezithi +12024650318. Lingasebenzisa yona leyo nombolo +12024650318 nxa lifuna ukuthunyezela inhlelo zethu nsuku zonke. Lelandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula udaba lokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu. Ubona abathi kwenziwa mahlayana besithi bancitshwa imvumo yokukhulula ngemali yesibambiso e-bail ngabomo. Sikhangele ebezikhokhela umongameli Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni we-China Africa Forum kuyona le iviki. Okwakhathesi umuli yeZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.